kuyinto enhle kakhulu ngoba kwenza ukuthi abantu beAfrika beqale njalo ukuthemba lokho esingathi thina ingatsha ezincedisa endaweni zokhetho ngoba isikhathi esiningi iKenya siyayazi ngokuthi ihlala nje ilama elections ngathi ukhetho lakhona luhlala kuphikiswana sonke isikhathi kuphikiswana odinga lo uyabe ekhona enguye ophikisayo lokhu okukhulunywe ngumansi kuyancedisa kakhulu ukuthi sibekwazi ukuthi nxa singena kukhetho ukhona ozonqoba ukhona njalo ozehluleka njalo ujaji uyenze kahle wamelana labantu baseKenya ukuthi avumelane lakhona okwabakwenzileyo ukuthi bakhethe uWilliam Ruto yikho engakusho kwamani
siyabona ukuthi yena ngokwakhe umnumzana Odinga uthi uyamukela isinqumo somthethwandathu lanxa engavumelani lesinqumo kungenqabela yini udlake obelungaqhamuka kubalandeli bakhe
ukuvuma kukaOdinga ukuthi uyakwamukela lokho okukhulunywe ngumansi lakwenjalo kuvula ikhasi elisha kwezokhetho kweleKenya ngoba siyazi ukuthi Odinga lo usengena ekhethweni ngokwesikhombisa engena bemehlula ahambe enkundleni zamacala afike athi yena akwenzanga kakuhle nxa evuma manje lakukuzenza ukuthi abantu baseKenya baqhubekele phambili beqale njalo ukuthi bathembe lokho esingathi idemokhrasi kuyabongeka ukuthi etholakale enguye ovumayo ukuthi hhayi unqotshiwe.